So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhla ka 29 kuNhlangula 2022 ngontungamile inkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ngazake sithi khona amakhampani amaChina ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi.
Inkampani yakwele China Afrochina Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe.
Ngizokukhangelela lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bephege into zawo ngama US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isithenga phandle kwelizwe.
Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola lemelika kuphela. Umthethwandaba we-High Court ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Atus umnumzana obethi Masaraure ngesibambiso se-bail. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inkampani yakwele China esebenzela eZimbabwe Afrochina Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku olukhulu eZimbabwe. Kubika umlondolozi Ndlovu.
Uphenyo olwenziwe ngabomanyano wenhlanganiso ezisebenza emhlabeni jikelele e-International Trade Union Confederation, ITUC, luveza ukuba i-Afro-China Smelters ayilandeli imithetho yelizwe. Ukunje ibikwa yehluleke ukubhadala izisebenzi ngesikhathi njalo ixotshe abantu abangamachumi amathathu lantathu 33 ingazange ilandele iziqondiso zomthetho ukuxotsha izisebenzi kunanzo amalungelo azo. I-ITUC iqhubeke isithi imizamo yokukhumisana umlotha eyenziwa ngabe-National Employment Council uyehlule ukuguqula lokhu njengoba abameli balenkampani bengazange baze emhlanganweni owenziwa mhlaka 22 Nkwenkwezi 2021. Linhlolisiso iveza ukuba abasebenzela inkampani bahlalela evalweni besesaba ukuxotshwa umsebenzi lokutshaywa ngabaqondisi balenkampani. Imizamo yokukhuluma lezisebenzi lezi yehlule ngoba zisithi ziyesaba ukukhuluma lentatheli izindaba. Inhlanganiso emela izisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions ZCTU ithi akulanto emangalisayo ngoba inkampani zabe-China ziyaziwa ngokuhlukumeza abantu eZimbabwe. Unobhala walenhlanganiso omnumzana Jafet Moyo uchasisa ngalokhu.
Ngazake sithi khona amakhampani amaChina ke kule engcono kulezinye nxa sikhangela indaba yokubamba kubi izisebenzi kumbe ukuyephulwa kwelungelo lezisebenzi. Sibona ke bayafanana ke ama investors avelela ku Asia kwele China babamba izisebenza lucuku ngokufananayo ngokubona kwethu. Kungachiyana nje kuphela ukuthi kwamanye ama companies sesilama strikes amaningi ukudlula amanye.
Uqhubeke sithi kumele uhulumeni weZimbabwe akangelisise lokhu ngoba abantu bephiliswa nzima njengezigcile elizweni labo ngabokuza abavela eChina.
Kodwa ke akutsho ukuthi bangcono kumbe banganeno kumbe benza okubi okudlula abanye. Angaza ke sibanike ke imiqomelo kumbe echo ukuthi bangaba phezulu kumbe okungakanani. Sibona nje ukuthi abantu babanjwa lucuku kuma investment wonke ama China. Yindlela esibona ngayo nxa sikhangeleke ama reports avelela kuzisebenzi zonke nje ezisebenza kuma company ke eChina.
Kodwa benkampani AfroChina bakuphikile lokhu besithi inkampani le iphethe kuhle izisebenzi. Umnumzana Prosper kufakunesi sikhulumele seAfroChina uthi linkampani iphethe kuhle izisebenzi esithi iholisa ingxenye yeholo ngedola leMelika.
We have taken note of your reference to the so-called report by Numais, even though we have not yet seen their actual.
Sesizile lokhu elikuthoyo ifuna ukutsho ukuba inkampani yethu ayizangehlule ukubhadala izisebenzi kusukela ngomnyaka ka-2013 ibhadala izisebenzi ngedola leMelika kungelani lobunzima obuselizweni, ukutsho uKufakunesu. Imizamo yokuthola imibono kakhulumende ngalolu daba ehlule ngoba umphathi ntambo obona ngezisebenzi umnumzana Phoma Vima ubengasabela ucingo lwakhe. Unyanga ezanda kwedlula umongameli Emmerson Mnangagwa wethula umbiko esithi uhulumende uzimisele ukuvikela izisebenzi kumakampani onke agoqela lawo asungulwa ngabadabuka kwele China. Abe-ITUC bathi imizamo yokuba kulungiswe udaba lolu kulenkampani yehlula ngoba izisebenzi zixoshwa amahlayana kungela zizathu njalo zinganikwa ithuba lokuzivikela kulokho abayabe bekuxotshelwe emsebenzini. Inkampani ye-AfroChina ingaphansi kwenkampani enkulu yensimbi e-Tsingshan Holding esebenza isemkambo omkhulu wemali owe-London Stock Exchange njenge-Metals Exchange. Iqhatshe abantu abangaba inkulungwane lengxenye 1500. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.
Abanye osomabhizimusi babikwa sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Ingcwethi zithi lokhu kuzalethela uzulu ubunzima obuphindiweyo. Abamabhizimusi bathethe lelinyathelo ngemva kweziqondiso ezethulwe ngumphathintambo obona ngezemali umnumzana Mthuli Ncube ngomvulo ngenjongo yokuletha ukuhlaliseka kwezenotho. Ingcwethi kwezenotho zithi okwenziwa ngamabhizimusi lokhu kuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe ufuna kusetshenziswa idola leMelika kuphela kwesulwe elakuleli okuyinto engafunwa nguhulumende. Sixoxe lenye yalezi ngcwethi umnumzana Masimba kuChera.
Kukhanya njengani ama-measures awethulwe ngobaba uMthuli Ncube asenza ukuthi abantu especially ama-businesses bethu kukhangelele lokhu ukuthi bazaqalisa ukuthi bephege into zabo ngama-US dollars ngoba uzabona ukuthi into eziningi isizithe ngaphandle kwelizwe. So nxa kuyukuthi abala ama-US dollars baye bengakwanisi ukuthi barifile ama-shell.
Singathi le yinto ezaphazamisa uzulu kanganani?
Isebenzi yizo ezisebunzimele nxa singakhangela ngoba uzabona ukuthi isebenzi zikahulumende bayathola ama-Zim dollars, ama-US dollars angkhona malutshwane. Isebenzi eziningi u-private sector bezingatholi uholo ngama-US dollars. So kusho ukuthi izenzo eziningi ziyazila ama-Zim dollars. Kumele bathengise ama-Zim dollars abo ukuze badinge ama-US dollars. So i-Zim dollar lizaqhubeka lisiwa njalo abantu makhaza bazaqhubeka basebenzimeni ngoba ama-US dollars awasikhilethi lapha eZimbabwe ngendlela esiyikhangelele yona.
Bakhona kuchera abathi okwenzakalayo lokhu ukuveza sobala ukuthi umnotho weZimbabwe vele sowagxila kudola leMelika lokho okuthiwa yi-dollarization lanxa nje uhulumende engafuna ukuvuma. Ungabe ukubona lawe ngaleyo ndlela?
I-dollarization ngathi khona fili owenzakeleyo ukuthi asibuyisanga izimdola ngendlela okwakumele siyibuyise ngayo. Uzakhumbula ukuthi abantu balahla ithemba ku-US kuZimbabwe dollar laphana ngo-2009 izimali zabo zithabalala. So ngo 2019 ebengama bond notes ubabunqube ethese ukuthi asengama $10 abantu bakasebenzisa $10 lawo. So abantu izindola lisebunzene lokuthi abantu abalathemba lalo ngoba labuya ngendlela engayisiyo. So kumele sidollarize sisele izindola ngendlela ezabuyisa iconfidence ebantwini ukuthi basebenzise izindola.
Umnumzana Masimba kuchera ingcwethi kwezenotho. Kusenjalo ugatsha lukahulumende olubona ngokwethulwa kwembiko luthi umongameli Emmerson Mnangagwa ungene esitolo sako Pick n Pay namuhla wathenga izinto ezigoqela amafutha okuphekisa, irayisi, impuphu, inyama, inamnete lamagwili esebenzisa ikhadi lakhe lebhanga elilemali yeZimbabwe. Le kukhanya kuyindlela kaMnangagwa yokukhuthaza uZulu ukuthi asebenzise imali yeZimbabwe kule Melika. Umteni wakompofu enkayi ofelwe izinkomo ezingamachumi amabili lanye 21 ngeviki edluleyo namhla uthole isipho senkomo ezilichumi lantathu 13 ezigoqela amathokazi lenkunzi eyodwa. Lesi sipho sivele kubalimi abafuya inkomo emaplazini asisabelweni semathebelele North. Kubika uEzra Chisaspanda.
Inkomo zakompofu zife ngemva kokuphambanisa komnikazi ozinalise umuthi wokubulala imbovane icabanga ukuthi uzinalisa umuthi wokwelapha umkhuhlane. Le muli ekade isikhala ezimathonsi ngolahlekelwa kukhulu kangaka namhlanje kusisiwe ngesipho senkomo sokusekela ukuvuselela isibaya ebese sivaliwe. Umnumzana Lindani Mpofu ocele usizo kungxoxo ayenzele Studio 7 ngeviki ephelele uThabe Umanzi te.
Ngilesibonga esikhulu kakhulu kumafamasi athi ancedisa athi esizwa lo mkhosi ongangawona lo wasukumela phezulu. Beza ukhala kwami. Nanku sebekulethile inkomo ezinhle kakhulu. Ngiyababonga abantu bakamile mo ezifikazi kule nkunzi eyi-1. Inkunzi eyi-1 nale then okuningi lo ngamathokazi.
Umpofu uthi ufunde isifundo esikhulu ngokuthi inkomo kumele ziphathwe ngonanzelelo olukhulu.
Ngizwa ukududuzeka kakhulu phezu kwalo umonakalo omkhulu kangaka. So akathesi sebengibonisile bangitshela ukuthi ayinkomo lezi abanike zona. So kumele ngizibhathe kuthiyana kodwa lezi inkomo kade ngilazo ngoba kuseyizinkomo zokuthi zibe zidonsa inqola, zibe zidonsa amakhulu. So kuzinkomo zokwenza imali, inkomo esezishiyena lalezo. So kumele ngizibhathe indlela etshiyeneyo abakhulu lalezi inkomo kadingilazo.
Umnumzana Tafeti Charles Mpofu ngusomabhizimisi abuye abe ngumfuyi omkhulu wenkomo enyama yendlovu. Yena ke ngomunye walabo abanikeze abakompofu inkomo emele imuli yakhe.
Awu lami njengomdeni wakompofu ngithe ngibonge kakhulu ama-farmers alaba esincedisaneni ukuthi siniphe undoda lo wakompofu ngemva kokuba lami sengikuzwe ngotshisa lapho ukuthi undoda lo walahlekelwa zinkomo ezinenkangaka. Kuyabongeka kakhulu lokho okwenzakelekileyo. Kuwonke amafamaza adonethileyo ngithi uNkulunkulu elibusise kakhulu.
Inkomo lezi zinikezwe umdeni wakompofu emkhosini owenzelwe emahofisini awe-veterinary services koBulawayo. Umnumzana Ndaba Ezinhle Mkhwanazi ngu-district veterinary officer uthi abakompofu baphiwe inkomo ezinhle kakhulu.
Inkomo aziphiwe lamntu yinkomo lezane esingathi ngumhlobo ongcono owe-improved. Ayinkuzo ayizileyo, inkuzo engcono ingumhlobo. Inkomo lezi zingajeziswa for even ukulima kumbewezayo. Nasilima sezintshintshi amadonko seziyama-charter ngathi inkomo ibe nokufuya in-terms of what literally izathengiswa.
Umkhwananzi uyaphambili xwayisa abafuyi benkomo.
Thina njengogatsho lwe-veterinary sifuna ukuxwayisa sekukuthi abalimi abafuyi bazame ukunanzelela izifuyo zabo. Singafo ukuthenga imithi ebantwini laba ababathengisayo ezibridini. Okakhulu lisebenzi logatsha lwe-veterinary lilandele izixwayiso ezinikwa yithi abe-veterinary ukuthi umuthi ungawusebenzisa for lokhu nje lowu nalowu usebenze njani. Ungafo ukuthenga nje uthatha umuntu ngilaqiniso la ukuthi ngosebenza njani.
Isibaya sasivaliwe sathi ngcinyi kompofu. Sabe inhlekisa ebantwini khona le enhlekisa enkayi. Namhlanje bayalala ubuthongo behle ngoba isibaya sasivuliwe. Sebe lenkomo njalo. Ngimele Studio 7 igama lami ngu Ezra Jesus Banda.
Umthethwandaba we-High Court lamuhla ukhulule umkhokheli wenhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUS umnumzana uBert Masaraure ngemali yesibambiso i-bail. UPraxedis Jeremiah usethulela lolu daba.
Umahluli mnamadomtebetsi utshele uMasaraure ukuthi azibike emapholiseni kanye ngeviki achiye ingwalo zakhe zokuhambisa emthethwandaba njalo ahlawule inkulungwane ezingamashumi ayisithupha zamadola yesibambiso. Esethula lesi sinqumo, uMtebenzi uthe kakula bufakazi obulethwe edali obukhomba ukubana uMasaraure angabaleka lapho angaphiwa imvumo yokuthonisiswa evela ngekhaya. Elinye lamagqwetha kaMasaraure, uMnumzana Douglas Coulthard, ugcizelele okukhulunywe umthethwandaba.
Obert Masaraure has been granted bail by Justice Mutevedzi. The bail conditions are that he is meant to pay $60,000 to the clerk of court, that he is meant to deposit his passport and report to the police once a week. The state had opposed bail on the grounds that Obert is a flight risk, which we had challenged and said that's not the case, especially considering the fact that this case has been there, the death happened in 2016. It's been a long time since then. There was a court inquest into this case, which found that Obert wasn't even present when the deceased died. And so, yeah, the judge essentially agreed with us and said there was no basis for saying that he was that he's a flight risk, and granted bail.
UMasaraure ubotshwe wavalelwa esetheswa icala lokubulala uMnumzana Roy Isa eJameson Hotel eHarare ngomnyaka ka-2016. Kodwa uyalelandula leli cala esithi wayengekho lokuba khona kusehlakalo sokuwa kuka-Isa eku-7th floor ehoteleni leyo. Ngolunye udaba obelusemthethwandaba lamhlanje, amalungu amabili edale lephalamende angawo ibandla le-Citizens Coalition for Change, CCC, uMnumzana Job Sikhalala Godfrey Sithole, bazaqhubekela phambili bevalelwe bemelele ukuhlaziywa kwesicelo sabo sokuthi bavunyelwe ukuthonisiswa bevela ngekhaya ukubhadala ibail. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe ngumthethwandaba waphezulu sokuthi usafuna isikhathi sokukhangela ukwahlulelwa kodaba lwabo emthethwandaba kamanje. Okulapho-ke ukulenkinga khona ngoba amagqwetha ababili laba ngabenhlanganiso yeZimbabwe Lawyers for Human Rights bathi bona akwaziwa ukubana ingwalo zokwahlulelwa kwaleli cala emthethwandaba kamanje zizatholakala nini. Usikhala loSithole betheswa icala lokushoshozela abasekeli bebandla labo i-CCC ukuphatheka kudlakela olwenzakala eNyatsime eChitungwiza ngemva kokuthunjwa kukankosazana Mo Blessing Ali owagcina esetholakala esifile isidumbu sakhe sigqunywe phakathi njalo sesiwonakala.
Ku-Livestalk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sixoxa ngemizamo kahulumende weleSouth Africa yokuxotsha izizalwane zeZimbabwe ezihlala kulelo lizwe ezilamaphemisi asephelelwa isikhathi. Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Inani labantu asebefele kusehlakalo sokuswela umoya wokuphefumula emotweni ekade bathwele bezama ukungena kwele Melika okungekho emthethweni seliqinisela yakwabangamashumi amahlanu lamunye 51. Umshayeli wale imota kanye labanye abantu ababili sebebotshelwe lesi sehlakalo. Owake wasebenzela esikoleni sikamongameli wele Melika ese-White House uphe ubufakazi ekuthonisisweni kwabaphatheka kusehlakalo sokuhlaselwa kwedale lephalamende leMelika ele-US Capitol mhlaka 6 Zibandlela ngomnyaka odluleyo ka-2021. UCassidy Hutchinson ufakaze ukuba owayengumongameli Donald Trump akazange awushaye ndiva lapho etshelwa ukubana sokulomonakalo abasekeli bakhe sebehlasela iCapitol Hill behlome ngemibhobho lokunye. UTrump uthi ukucutshungulwa kwalesi sehlakalo kakwenziwa ngemfanelo. Izizalwane zamazwe awezekazi le-Afrika zitshengisele ngaphandle kwesigudlo sabenhlanganiso emanyana wamazwe omhlaba esigabeni esikhangele iziphepheli ese-UN High Commissioner for Refugees eRabat kule Morocco zikhonona ngemva yabantu ababezama ukuchaphela edolobheni leMelila kule Spain. Ukufuthela na uqhubekela phambili phakathi kwele Democratic Republic of Congo lele Rwanda ngemva kokuba ele DRC lethese ele Rwanda umlando wokupha izikhali abahlamuki abalelwisayo abeqembu le-M23. Lolu daba lubikwaso lobangele uzulu we DRC ubana atshengisele esikoleni salelo lizwe iKinshasa esithi kabaphume baphele abadabuka kwele Rwanda elizweni lawo.
Esigabeni sezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe namuhla, uGibbs Dube weStudio 7 uxoxa lonkosazana noNtokozo Malaba Ncube, yena osebenza kwezempilakahle kwelebhilitane.
Edabuka ekhezi ngokuzalwa emaphaneni.
Uzakhumbula emaphaneni
sibi? Kakhulu kobulawayo laphayana, yeah.
Uzakhumbula emaphaneni sibi?
Khona lokho nje ngokuba hlale nje sasebancane nje kuphela sasihamba nje sisiyabona ogogo njalo kwakuthi nxazi ngalokho besihlala kobulawayo. So besithi manje sisuka laphana kuyisikhathi zokuthi isikolo sivaliwe lathi sisiyavakatsha. Besivame ukuhamba ngesikhathi sehlobo sisiyakudla ehlobo labadala.
Ye, akusitshele ngenkosazana Malaba Ncube ukuthi khona manje ungaphi?
Ngisebhilithani lapha abathi kuseNgilandi, e-United Kingdom.
Wenzani khonapho?
Ngisebenza ku-health and social care. Kushuthi esikwenza lapha yikuncedisa nje siphathisa abantu kukhangela ngathi kukhangela abantu ke abafuna uncedo oluthiyeneyo sibile kakhulu. Abanye bengabe befuna ukuphathiswa nje ngezinto ezincane, abanye befuna ukuphathiswa nje ngakho konke ukuthi bekwanise ukumaneja impilakahle zabo insuku zonke.
Kodwa kuyasebenzeka yini khonapho nxa sikhuluma ngakhonokho?
Ye, ngingathi kuyasebenzeka kakhulu lapho e-UK ngokuthi into khona ukuthi mbona ngani kulomthetho mangathi ngakhanga ngitsisa lapha ngikompare lase ekhaya. Lapha kulemthetho elandelwayo encedisa ukuthi etshengisa ukuthi wonke umuntu is guided by ama guidelines akhona apho emsebenzini ama rules lama regulations. Ongangokuthi kuyenza umsebenzi ibe lula kakhulu ngoba awusoze uphonge ukuphambuka nje uphonge ukusenza izinto ezingekho emthethweni ngoba ke ungatholakala sibili usulandelelwa kakhulu ngabemthetho.
Singathi ke nxa sikhangela konke ke ukuphila khonapho kuyaphileka yini kwelebhilitane?
Ngingathi ke njengomuntu ovela endaweni yaseZimbabwe angisozakuthi kuyaphileka kakhulu kodwa ke sikhanuka ukubana nxa usekhaya kulezinye izinto engazikhompezi njengokuthi ekhaya thina sikhule kuyukuthi kule iland inkulu kakhulu kithi okungakokuthi ma uhlezi even uhlezi emalokitshini laphana ulenze endaweni ezinyangasemalokitshini kuyabe uhlezi indawo indlu yangeni kuyabe kule space esikhulu kakhulu compared to la e-UK okungakokuthi simbone ngani sihlala izindlu engathi ezikhathini eziningi mina ngivame ukuthi ngama-box houses ongangokuthi ama-terrace houses lezinye nje ama-detached houses izinto ezinjalo. Ekhaya nxa ukhangela kubolobhengula laphana eluvezi sebeleyadi inkalakatha but khona ukuhlaleka kuyahlale kasikhanuka nje khona lokhu ukuthi lawo uhlale xa umuntu ongathi ungelamali etheni ngoba an average individual uyakuphonga uhlala nje izindlizwe nalezo nje ngathi ama-standard houses awungeza kuthola ihadi lani emangalisayo ongaze uzikhompe njengalezo yani ama-yadi akhe ekhaya ebe ungama-yadi alingeneyo nje khona lokhu so bawuze ukhanuke nje khona khani impilo esathi iphile ekhani lanokuthi ungakwanisa ukuba le yadi enkulu utshona ubhoda la ubona ukuthi uyenzani
so lapha sibili lo thuli lolulanalale lubamba umuntu egijima ethulini yenzeni usakhula lapho nyabona ukuthi ungazani kuyahluphahlupha ukudla-ke mancuni
ye uthuli sibili jube uyawuze ukhanuke sibili ukuhamba ngenyawo ngoba indawo yonke hhayi ikhanya ilethaka sibili uthuli hhayi akufanani lasekhaya sibili ukuthi akhani ukuhambe ngamapatapati iminyayo izizizwe zemhlophe kakhulu but ukudla ukudla ku-right kodwa ngathi nxa ngisithi ku-right kuyatholakala kukhona akula kudla okushoda nje ngalezi nsuku nje kungathi lakho intengo sezikhwelile ngesikhathi ngesizathu somumo womkhathi bek kodwa-ke ukudla kwakhona nxa ngikubalisa ngokukhangelisisa lokwasekhaya akufanani okwekhaya ngicabanga ukuthi ukudla kwekhaya kwaku mnandi test yangkhona awusoze uyikhompele lokudla kwasekhaya abanye bathi organic food thina ekhaya laphana ukudla lokhana sasizilimela khona ngangiuthola ku-rich kakhulu nxa usukukhompela la kudla kwalapha akula test ezikhathini eziningi kudla okukhuliswayo kuyakhuliswa ukuthi kukhule masinya kuthengiswe you know fast market okunye ngibe sengicabanga ukuthi le organic food ikhona i-organic food but iyadura ngokunjalo kwesinye isikhathi kwamanye amamakethi lakho okunye kuyabe kubhalwe organic food but kungekho organic such so ukudla kwekhaya ngicabanga ukuthi kudla oku-right kakhulu sesikukhanuka kakhulu
ye kodwa likuthole okunye amacimbi lokunye okuthiyene khonapho
kuyatholakala ngoba bakhona abantu bakithi sebahlakanipha abaningi bayaletha ukudla kuyathengisa lapha kulama-African shop
unontokozo Malaba Ncube usebenza kwezempilakahle kwelebhilithane okwamanje wothi sizwe umbono omunye umlaleli weStudio 7 phezu kwenhlupho izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa ezibhekane lazo.
Ibonani lonke basakazi bomsakazo uStudio 7 ngobutho lezemoyo lo okhulumayo. Bengicela mina ukuthi ke mbuzo ukuthi uhulumeni wethu uthule uthini siphila kanzima kangaka kuleli lizwe laseSouth Africa. Idudula movement lena isithwalise nzima sithwele kanzima okokuthi silala singazazi usiyavuka siphila yini sisacela ukuthi uhulumeni akalungise ilizwe lathi ke sibuye sizophila elizweni lethu lokuzalwa sisebenzele kithi ekhaya sithwele nzima abantu baphelelwa imisebenzi imihla lamalanga kumanje nje uhulumeni uthula abantu kuthiwa amaphemithi abangeke vuselelwe kodwa umnotho welizwe nangapho kwelakithi uyagugudeka imihla lamalanga akulanto ecacayo ebonisa ukuthi kunentuthuko ebakhona elizweni besicela bakithi ukuthi obaba ugawule labo lobaba ujoseph chuma abayibo abayizikhulumeni zikahulumeni ukuthi lathi beke bedlulise yethu imilayezo eya kuhulumeni ukuthi sicela ukuthi uhulumeni akasilungiseli ilizwe bantu bakithi sesikhathelwa ukuhlala emzini sesifuna ukubuya kwelakithi abake basilungisele obaba ugawule beke bayeke ukuhlala bedefend into engekho ecacayo nje ukuthi ayikho bethi bona izinto ziyalunga emgwaqo iyalungiswa kwela mgwaqo awukho umgwaqo olungiswayo sesike sawubona sicela ukuthi izinto zilunge xa kuyukuthi imgwaqo iyalungiswa sisibuye ekhaya sizolungisa leyo mgwaqo imisebenzi esiyifunayo naleyo lathi ukuthi sizothuthukisa ilizwe lethu.
Lo ngumlaleli weStudio 7 ekhuluma ekwele South Africa. Siziphethe ngebezihamba phambili. Inkampani yakwele China e-Afro China Smelters ibikwa ingenye yamankampani akhokhelayo ekuphatheni izisebenzi zawo ngochuku eZimbabwe. Abanye osomabhizimusi sebethengisa ezinye impahla ezigoqela amafutha okuphekisa ngedola leMelika kuphela. Kwanele Mthwakazi likhumbulelo yalandela uhlelo lwe-Live Talk. Yimi uNtungami Linkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.